okubuhlungu okwenziwa izano PF abantu babecabanga ukuthi nxa kuphuma umgaba kungena umnankagwa afuna kuzaba lobubelo bamuzwa ekhuluma umnankagwa ekhuluma nge-Second Republic ekhuluma ngelungelo loluntu ekhuluma ngomnotho ekhuluma ngakho konke okuhle abantu bathi hayi kuthi sokusiba lotshintsho kodwa-ke lokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi kungcolile kudlule okwakusenzakala ngesikhathi sikamgabe yikho-ke njengabantwana bezimbabwe-ke sisebunzimeni okumele ukuthi i-international community ingenele ibone ukuthi iyamisa ubugebenga lobo obenzakalayo elizweni
abakwamanye amazwe okhuluma ngabo laba i-international community Ndlovu bengangenela njani baphathise njani njalo
kule SADC kule AU kule United Nations zihlanganiswe zikhangela ukubona ukuthi amalungelo abantu kayephulwa kumele bangenele iSADC imtshele kuhle umnankagwa ukuthi akwenzaka kusikho ingenele imise udlame lolo olukhona ngoba uhlupho esiba lalo ukuthi amazwe eSADC bayabe lalokho ukuthi yi-solidarity bevumelana bevikelana entweni-ke ezimbi yikho sithi sesifikile isikhathi sokuthi-ke oRamaphosa labanye bakhe kusadiki baphumele egcekeni nangoye bekhona eZimbabwe uRamaphosa wakubona kusenzakala bebotshwa esikhulumeli sethu Jacob Mafume bebotshwa labaningi betholakala abantu ababulawayo emotshari isikhathi sokuthi bangenele kathesi bamtshele-ke umnankagwa ukuthi akwenzeka kusikho akumelanga ephule ilungelo loluntu
lisalalo yini ithemba kunhlanganiso ezifana leSADC
kumele ithemba libe khona iSADC kumele itshintshe indlela esebenza ngayo iSADC kakumelanga ivikele lamabandla okuthiwa ngama-liberation movement kumele isekele ingenele incedise kumalungelo oluntu kwiSADC region yonke kungakhathalekile ukuthi laba bantu ngabe bandla elinjani kodwa kumele bangenele babona ukuthi ilungelo loluntu yilo liqakathekileyo kungaba lelungelo loluntu kutho ukuthi-ke lezomnotho lazo zizaqhubekela phambili zi-improva ilizwe linotha abantu behlala kuhle yikho-ke kumele iSADC itshintshe indlela esebenza ngayo.